So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 lwezi 2017 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda! Kanti abadilisa umhlangano. Yola mabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers in this process. Sesifuna emotion, imove emotion yokuthi bakamba longwena wabo bekose partini.
Abebandla leZANU-PF eZanzi eMandebeleni babiwa sebefuna kuqotshwe umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kempo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uqotshwe izolo.
Iwekto understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumeleli wengeni, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo khonapho ku-vice president. Khathesi anti yabona ukuthi i-nepotism.
Ukuthi-ke abatsha bakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa ukuqotshwa kwakhe ngumgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania luqhutshwa namuhla. Kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla leZANU-PF eZanzi eMandebeleni babikwa sebefuna kuqotshwe umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kempo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke oseqotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Emhlanganweni oqhutshelwe emahofisini ebandla leZANU-PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bert Nkoncube olilunga lePolitbureau uNkosazana Tambudzani Mohadi Lauren Kibi bona abaku-Central Committee baqotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Tambudzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakaliyo kuZANU-PF umsekeli kamphathi ntambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla leZANU-PF eZanzi eMandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene, lomeli wemzingwane edalele ePhalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baqotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Saul Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla leZANU-PF.
Manda! Kanti abadilisa umhlangano. Yola mabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers in this process. Sesifuna emotion, simove emotion yokuthi bakamba longwena wabo bekose partini. Sesikumva emotion ukuthi siyayindoza i-one center of power enikwa ubaba u-His Excellency.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukuziphatha kwalaba abahoze unkosikazi Grace Mugabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakobulawayo.
Condemn, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Uncube uthi bona njengeZANU-PF eZanzi eMandebeleni basekela inyathelo likaMgabe elokuqotha Mnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla zokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amasosi la avuke kuthezo siyasekela ukuthi kwabe le-constitution kube nendawo ku-presidium ekafime vice president. And if I say that if protocol rules volunteer, who may see, there is no one other than who had excellency. Grace, Tony Zotwa, Mukari, as his senior, they may see.
ocubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwani okukhona kuZANU-PF ukuyikhipha embusweni
ngoba izasplitha definitely ekusplitheni kwayo isplitha must benefit opposition but opposition kuyehlula ukuthi bethi take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious ngeplan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanya nxa bengafuna ukuba serious the alternative inga.
Isikhulumi se-MDCT ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona iZANU-PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukuba bona besilwa ngavele lapha abakhona bamelanga babe khona phana bazifakile kontado kayifikiswa kungasi kuthanda kwabantu abalwe iZANU iphelele khonapho.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Abatsha abakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwe umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteli umongameli Robert Mugabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Bebe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma lentatheli izindaba namhlanje eHarare, abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMugabe.
Kuthi abantu abakriti ukuthi imulika yamani ingene lo umfazi indoda abantwana lokhu asozisupport. We have to understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president. Khathesi anje abona ukuthi nepotism. So thina sithi hayi asikusupport lo. We are encouraging our members ukuthi bengabe be-register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Thondile Shidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZANU-PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotsha kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMugabe awaziyo ukusebenzisa abantu hashi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Claw ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna iZANU-PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sesithi thina singavoteli uMugabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMugabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uzulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamiselela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMugabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuZANU-PF kodwa nanko kasathembi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi iminjani ukuthi kuzahamba njani akusela muntu ongabakwazi okwakhathesi. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya ukuthi kumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka-Vice President Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZANU-PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxotshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokhu kubangelwa yikuluphala kukaMugabe ongasathembi muntu. Umnangagwa uxoshwe kuhulumende izolo kodwa amalunga ezanu PF asekhuthaze ukuthi akhitshwe esikhundleni sakhe kubandla lele kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla lezanu PF zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Ingatsha ezigoqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphume lesinqumo esifanayo. Ingcethu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena-ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukaMnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bathwalisa nzima nxaba bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawabiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga loMnangagwa khona ukuthi loMnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuchiya kunjalo kuphele lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe uMnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu abaza afuna ukulandela uMnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele babaxoshe kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphithekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele uMnangagwa bephakathi kwebandla. Ngabe yikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela. Ngibona ngani kuyabe kuqondile ukuthi babaxotshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla lezanu PF yini lokho?
Hayi, kubandla lezanu PF mbona lisikhathana ukudilika. Ukudilika kwebandla lezanu PF kuzenzala kuphela kumbe kungaba seduze kakhulu mhla upresident Mugabe esuke waba ngekho ekukhokheleni bebandla. Nxa upresident Mugabe lokho ekhona mbona ngani hayi kubhiliya kwebandla, njalo ukubhiliya kwebandla kungaba yinto enzima kakhulu ikakhulu ibandla nxa lilokhu lisembusweni lingelibusayo. Mbona kuzaba nzima ukulibhilisa.
Ukhona ukuwa kukaMnumzana Mnangagwa singathi kuqansa na kukankosikazi Grace Mugabe?
Mbona ngani kumgceke lokhu ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana loprofesa uMoyo la uPresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo ukuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku-vice president. Njalo ngibona ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngu-president ngemva kukaPresident Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho ekade kukhona emalengeni
yena uMnangagwa bathi ingwenya umbona ebuyela emanzini ezihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa.
UMnangagwa ligwala lesabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina. So lethe waba nguye kakukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili xa bangabanjwa ababalekela abachiye emgceke.
UMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uxoxelo ntungameli Nkomo weStudio 7 ewelebhilithane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni,
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, leTsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, e-North na se-South. Mashingo North, South, West, le-Central. Le Mashingo Ebe. E-Matebeleland North, e-Lupane East, e-Cholocho, North, le-South, le-Mkuzi. E-Matebeleland South, e-Matobo North, kanyele South. E-Bubulilima East, kanyele West. Enkabazwe e-Midlands, Gokwe South, le-Central. Gokwe Sasami. Berengwa West, e-South, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsite yethu eke Voice of America ethi www.voaindebele.com. Go live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha ole the connection sixoxa ngokuxoxozela kusebandleni lezana PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa obe ngumsekeli ka umongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta icingweni lani lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa ziphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufuthelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Kuthi-ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo kwabomabonakude wakwele Afghanistan esikolweni selolo lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngembhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimozilema abe-ISIS bathi yibo abahlasele lomsakazo weShamsadi TV. Uhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto esolwa zingcwethi zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathi ndambo ubona ngezokuthengisela nami nomzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkukhu leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya. Into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves. Intengo ezaqonga zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard la kuma-butcher asezimota, into ziyabe zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
Uduba olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezitaladeni ezidingele i-foreign currency, siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani ikuma 50% percent now since he transferred. In my 25-30% now since he bond note. So situ wuti ama manufacturers, I 30% le 50% abantu bathalayo ukuthi bazuze foreign currency. Yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela ukuthi abantu abamanufacturers ababasic commodities lawana bazuze i-foreign currency eneleyo ukuthi bathenge ama raw materials afunakala ukuthi izinto ezinjengamafutha esepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo hatha ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje njalo ziyatholakala na esitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma ecingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo ezansi yeMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxabulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini wokucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina ngumkhize uKhabazela ushifu walakwaBulawayo. Inkosi le bayibophela ukuthi khona ngwayi inkosi yamaNdebele.
Lithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwethu sikho khona sonke isizwe sikaMthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umsikazi. Yiyo kanye enyinkosi esayethula e-Church Farm kwanomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala. Sibuhlungu siyakhala, sizubuhlungu ngoba sibotshele indawo yethu. Sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu. Mina njengama ngilaba ngilamama ngintandane baba mawukala ngigubura ukuthi ngibuhlungu kakhulu ngiyafuthelana. Kade sangilaba ntwana indaba yena into eyenzakalayo eyenzakalizo. Abantu abamsebambalekile bonke bayegoli bayebhotswana ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizubuhlungu kakhulu. Angilabana ngilabani soya lokungandini okwangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyabusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakaze siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sashaywa ngenyele nje amandla isankala lapha ngilimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sithi ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusithengisa ukuthi nawe kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincindeze ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi kaZasekhaya.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakomthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina babevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethweswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu batshone ekhothi. Ngemva kwalokho wasetholakala engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu bezimbabwe. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. Lokubotshwa kwabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga ukuthiwe ama-instructions okubopha abantu bakithi avele eHarare, kodwa akube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala. Kungalokho-ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho, ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola ese udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owase South Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe yabadinga ukususa ongumeya webandla leli lamademocrats umnumzana Eddie Polaski. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Because these people failed, they can't do anything. So
abantu laba sebehlulekile, thina sizaletha inguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Polaski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwani ndaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allentown lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allentown zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo. Kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Rikon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown, the senseless killings.
Ngoba kulolu khetho wonke umuntu esikhulume laye usekhathele ngokubulawa kwabantu eAllentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umthwalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo, kodwa uthi yena kasoze alahle impeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania, igama nguChris Gande.
Batuya Carlos Fonyuba Kalezimato
njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohati ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa, yena-ke uxotshwe izolo. Kuthi abatsha abayikubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa yikuxotshwa kwakhe umgabe izolo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.